Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhlelweni enjengazona lezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla ekutholeni imali zokusebenzisa kukakhulu-ke lekutholeni indaba zempupho zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto engantha zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabangayo bona bevele befuna ukucatsha ngomunwe engikutshoyo nango ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi kona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi kona into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki lokhu ngikutsho lapha kobulayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phose ngithi bonke ngabe badla ele-MDC so ungakhangela-ke uzathola ukuthi kona abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then usuthola isalukazi omele ukuthi ngabe siyathola asitholi lutho so khonaphana kube sosuka kuphici ngitsho even la indaba empupu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonal bengahlalanga phansi le zakhamizi ukuthi kukhulunyela nokuvunyelwa nokutshengiswane ngoba izakhamizi zizo ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebeya lo hlelo abangalukonsultanga le zakhamizi pho kuyazala ngomona into ebengifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingiwebandla ele ZANU-PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla le ZANU-PF labana abangaso bebandla le ZANU-PF pho bona baqonde nga so kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinje so sikhangele izinto zezakhamizi so lapha kumele ngabe sigijimisa siqakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutha.